Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-6 Mbalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela ePhalamende elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela ePhalamende elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxotshisa amalunga ebandla le-CCC edalela ePhalamende okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla leZANU-PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Ngangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba abantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamangaluhlazo ngalandelela okuningi abakukhulumayo kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovemba 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu eqinisweni badinga ayona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikaChabango ngamanga mhlaza joko. Simzwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele evikele uWalshman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabango. Uyavikela umuntu ongasiwanga kini njani kupolitics iqiniso ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhana ukuthi ayi one party state. Lanxa besithi abalasandla kuloko kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ndeqiniso, lanxa kungaziti bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga uthi bathi lokho kwenzakala kulandabo ekugcineni into abayidingayo yi 2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo-2028 njalo nxa engaphuma ubona ungubani ongamelana?
Into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi omdali wethu sonke, kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa nje ngehla esihlalweni, angiboni kusenzakala lokho. Nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni, lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela lezo sikhathi, uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini. Laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni, ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye, njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kukhabhinethi, abanye bakhona kumabhizinesi, abanye bakhona la kubutho. Engxenye-ke ongamelama ngaphuma khona apha ebantwaneni bakhe, ngobana uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi, ukuthi lapha nyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe. Mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibo abamelamayo, ngobana laba abanye hhayi amboni kuyiwandawo. Ungathi uyakhangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du, okwenza ukuthi laye nalo ndoda umsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba, ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku. Mina ngibona engathi ngendlela ekungenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa ngabantu abakhe, ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla osicubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweleBhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempilakahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa waJabi Pangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uZulu wakithi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgland abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo, njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithanda ngiyebona mina ngingumzali, bese kuthi yena ngesikhathi nesilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So umthetho lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abanengi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eleBhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets, njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondanele ezizalwane zalelo lizwe, noma ngithi ekukhangelane lama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privileges athize okufanele ukuthi bengawancitshwa, iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Yingakho uhulumende osegcinwe wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe, uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu, sebebona ukuthi idefense deposit noma imali asebe iluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ibhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo ziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sebethola ukuthi sekusiba lendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe yasithi phose sithi 50 pounds leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani yikho sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali enengakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcine kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli? Awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana babakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi inengi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva. Okungawukuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona. Kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuchiye umntwana kuma-temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufaka kwalo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Umnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwama-permit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edlule ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe ama-permit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe ikakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa. Kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi? Kukhona yini abamele bakwenze?
Labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze, kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwa amaphemithi. Bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele ukuthi baphindele laphaya kwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamaphemithi ukuze bathole amaphemithi amasha.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amapedet hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile okutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho zamadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa bese izitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Chestnuts roasting. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sika Simbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphepha ndaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende wele South Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana bedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Uma manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimhambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZanu PF yonke jikelela bogawule konke labo chum bahappy-ke ngoba abantu bechiswa la eSouth Africa, ngoba uZanu bezofela la bechiswa nje kuyisenzo sabo, ngoba kungasokuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bechiswa kanje, ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu, kakulanda inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu uma besifa. Manje uyezwa abantu bangezelwa amalanga ukuthi bese South Africa, yena ugijima uyakhuphula imiteko yamapasipoti ukuthi esutha abantu ukuthi bengakhona ukuveza amapasipoti bephume besamona. So ngajabule ma abantu bejisiwe deplute ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kuyimnangagwe le cabinet yakhe bonke labomthuli bankhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 manje lami ukuthi ngifake kuyala. Kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandela i-system yeZanu, nabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZanu yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona iZanu PF, ngoba sikathi abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi hati manje lo olokuzela ochamezaka ayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashona, sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa mvuyinye, abantu abamotshayo iZanu PF opening off ya bonke bonke laba bakhulumela iZanu PF ibabantu abamotshayo. Because uyazazi ukuthi hayi lona ayisondebele lishona, wonke umuntu is a human being, umuntu wazalwa nguNkulunkulu wayenziwa nguNkulunkulu, yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe. Kodwa nathi uNkulunkulu asibongeni nje ukuthi uNkulunkulu wasidala, sayehlukana ngemlomo, sayehlukana la ngenkulumo, kodwa singabantu manje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina abantu beZanu PF, akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngobusela kini, akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu, akele ihloniphe amandla abanye abantu, ngoba kumanje litshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnanga kwalo. Wonke lamasela weZanu PF acasha ngomnanga, evidence iyavela, wonke umuntu sekubonile ukuthi wonke umuntu oyenza ubomi ngoweZanu khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini, bazatshontshela abantu kuze kube nini, bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu kuze kube nini, bephila ngamandla abantu. Abantu bakhathele ngabo laba bantu, kube nga abantu beZanu PF akusibo abatshontshayo, kube sekulomthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili, kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono. Manje kuba kwesi ende kutshontsha bona futhi uyalela esikhundleni yemnanga kwalo, uyalela bona lobo busela. Cabanga ma uzibiza ngopresident utshontsha inkomo ezi 200 othiwenga lapho, 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga, manje ubusela benkomo buzophela kanjani? Asiqineni lapho bavoice, buyisenda la masela bazosebesisho
machintitha lo khuluma ufuna ukuza uhulumeni uzozanini emandebeleni ezosho ukuthi wayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu, uzozanini uhulumeni uzositshela ukuthi kwakwenzekani? Ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani, asinabo abazali thina, asinabo omkhulu, asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala obatshise lezindlu, kwakwenzenjani? Umbuzo wami ukuthi kwakwenzenjani, ufuna ukuthi sibe kwazi lo 2019 nababulela abafowethu eHarare, siphephe laphi phosi sizona zeZimbabwe thina, siyephi phosi cathephi ngoba asingalamlindi wokucatsha. Khulumeni asiyithandi lento yenza kini, ngisizukulwane lesi sasemathebeleni esifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani. Mathintitha lo
Studio 7, ngingalithona njani lapho? Uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphose ngikhulumisa inhlamba vele yasitokhuzeni, but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze CCC ngabantu abafundile kakhulu uzizwa ukuthi amaphepha e CCC kafayilwanga kuhle emakhoti kanti why bengacheck amaphepha ngoba bengamalo yabona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la sicela abantu bengasenze ama leadership ayisukumela bebone into lezo kanti why usengezwe bengamxoxi why bengamxoxi sifuna ukwazi ukuthi sokho lama CCC ayithuye asifuni bumbulu lapha
studio 7 studio 7 siyalibonga basakaza abantu kwesele indaba zokuqinisa mina ngikhuluma lapha ngumlilo wenkulumo iyadanisa ezimbabwe izimbabwe sithi labantu abahlakaniphile ukudlula umhlaba wonke umthuli ncube ukhweza ipassport to 200 ebalini lokubabhe abazivikelayo ikade kume mpi passport liyehla liba yehla ipassport but kuyisimanga ukweza amatogi ufaka imali ku-army ufaka imali ku-president awusaze sadubeka ngezalo sadubeka ngumlweli wenkululeko asiyazi into esayidlwelayo asiyazi into eyandlwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uthamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidlwelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile nkulunkulunkulunkulu kangenele bantu bayebabo
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngafanele losisi wakhe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngasifale khonapho lani bonani ukuthi liyafaka amaye ezinye izinto kini ifaka okunye nje kunye ibizo ekhali lungi sasale lesisi le sibona ukuthi bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo senguprezidenti waleyo sisi yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akunakuthula ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibhayisikopu ngiyabonga
studio 7 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzo believe gawele sebe sebekhulumela ukuthi bacela iNGO ukuthi siza abantu bayahlupheka letsholotsho yibo uyazi esholotsho kunamanzi kunamadamu inkomo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizana ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe amaNGO besenzela ukhetho lolade belwenza becela uchamise becela CCC kungalamuntu ozobona ukuthi baqala kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi iNGO ukuthi buye izobasiza njengoba isomisho singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu baphela ngendlala i-government yeday yona leyezanu ayila ngichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha ama-plant isiza abantu so abantu uma bebale i-government bekhuluma i-government ezanu hayi mina ngithi nxese noma ungumuntu wezanu usazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa umuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje i-passport lakhe le-expire lo mntanakho seBotswana uzolikhanda ngani izanu naleyi sithume sibuye yathi $200 i-passport izanu phefu yona leli sayivotela la manje lithi liyizanu kusazoyibona ukuthi izanu into enjani ihloboni kapendi izanu unyawo bodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hayi omunye umuntu siyabona
studio 7 studio 7 studio 7 hayi siyabonga ngendaba lezethele sethulela zona indaba ezinhle yazi abantu bangabi nendaba lo mthuli incube lo okhipha ibudget yakhe leyi efavor amasocha defense force bayazi ukuthi bangancisha amasocha imali vele obvious that thing is going to trigger out so that's why bekhipha ibudget yabo leyi uzulu abalandaba naye nokuthi uzulu kuyenzakalani izimbabwe fela abalandaba nakho lokhu bona into sebesabo besaba amasotsha that's the only thing but that's why benikeza amasotsha imali ntini imali enenge abantu bezimbabwe behlupheka kangaka hayi shem studio 7 studio 7 studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo sejele izanu PF ingadlali ngathi mani isibamba amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele sibe sezangathi bazokhulumisana lochabanga ukuthi uchabanga abantu besebethi nguyochabanga okhipha usikhala ejele dlala ngathi asiziphutha thina uchaba uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjani kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu laye ngosengowezanu yikho izwi kachaba lizozwakala ngoba ngowezanu selizama ukukhampena ngayo uchaba ngilo uthi thina bese sijala sithi uchaba ngomkhipha usikhala ejele kungayisi uchaba ngomkhipha usikhala ejele ngoba izanu PF sithola ipressure ku-UN bakhulula isikhala ejele asiziphutha thina zanu PF ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Zulukantaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngichilo hasavumi silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye. Igama ngu Chris Gandhi.